Amalunga ebandla leli ebehlabela esigodlweni se-United Methodist Church kweZimbabwe eHarare esithi isinqumo esithethwe inkokheli yedale le-General Council weleMelika siphambana lemilayo kaNkulunkulu. Bathi okusobala yikuba ibandla seliphumile endleleni zikamlimu, ngakho-ke bafuna ukuba inkokheli yabo eZimbabwe iphumele egcekeni ukuba iyasekela ukuthandana kwabalobubili bunye lobahatshi. Bathi okhokhela ibandla elizweni uBishop Niwatiwa kumele aqoqe umhlangano wesiphangiphangi ukuze kuhlaziwe udaba lolu. Lokhu kuchasiswe kabanzi ngumnumzana James Kawatsa obekhokhela abakade betshengisela.
So you cannot say what is happening in America does not affect us. Because what we are talking about here is sin. Sin is sin whether you cross the Atlantic or not. Because the Bible is one. So how can we then say what happened at General Conference does not affect us? And yet they changed the doctrine.
Akade betshengisela basole kakhulu inyathelo lokuba kuhlonitshwe amalungelo abantu abalobubili bunye besithi lokhu kuphambana lemilayo yeBhayibheli. Omunye wabo umfundisi Sibonginkosi Dube othi amasiko abensundu akavumeli lokhu.
So okwabhuti lobhuti akuzange kwabakhona since kudala okhokho bethu babekwala. Lokhu vele sithi kuyazila phansi ngalaba abafuna ukusitshintshisa imicabango yethu, befuna sivume ukuthi izitabane zibe khona. Ngithi hayi, mina ngime njengami thina ngithi hayi, it's a non-starter. Siyala lokhu izitabane no lapha eZimbabwe elizweni lakithi asifuni izitabane.
Lokhu kusekelwe ngomunye obevela koBulawayo umnumzana Erasmus Chuma othi kabasoze bagoqe izandla kusiba lo monakalo wokuvumela imikhuba yakwamanye amazwe. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma loBishop Niwatiwa, kodwa osebenza e-ofisini yakhe umnumzana Alan Gurubhira uthi bayitholile incwadi yokutshengisela okwenzakale namuhla. Okhokhela inhlanganiso yabantu abalobubili bunye kweleZimbabwe umnumzana Chester Samba uthi kulilungelo labo abatshengiseleyo, kodwa vele umthetho weZimbabwe kawuvumeli ukutshadiswa kwabo kuleli. Uthi kumele uZulu ahloniphe amalungelo abo.
At least they've been allowed to protest or deliver their petition against expressing their views. I think we should be encouraging people to express their views. I think the issue of homosexuality is not an easy issue, so it also allows for them to continue the dialogue within the church or have it in terms of the various positions that they have. Obviously, the protest is looking at excluding LGBT people who are serving in the church, but I think that's where for us it's our point of departure.
Siyathaba uba bavunyelwe ukutshengisela lokhu kuphazamisa abantu abalobubili bunye. Ibandla kumele libamukele njengelizwe asilamthetho ovumela lokhu ukutshengisela kwabo akulandaba.
Uhulumende weZimbabwe loba nje engasekeli ukuthandana kwabantu laba, isisekelo zombuso welizwe kasicaci ngokuthandana kwalaba bantu, kodwa kasivumeli ukutshadisa kwabo emacaweni loba emthethwandaba. Ngomnyaka odluleyo, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga waloba incwadi esola ukuphiwa koncedo lokufunda kwabantu, abalobubili bunye, esithi kumele beme izenzo ezimbi, kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zathi lokhu yikwephula amalungelo abo. Ibandla le-United Methodist Church lilakho ukudabuka phakathi ngemva kokuba elinye lamabandla lawa kwele Ivory Coast elilabantu abafika isigidi lazise ukuba seliphumile kumanyano wezinkonzo ze-UMC ngenxa yesinqumo sokuvumela ukutshadiswa kwabathandana ngobubili bunye. Okutshengisela okwenzakale namhla eHarare kulakho ukuba yinhlanyelo yokudabuka kwebandla leli eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.